sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ebusweni ku 29 kuZibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi imali efunwa yimuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ikhuphuke isuka ku 3656 ngolwezi yaya ku 4188 ngenyanga edluleyo ngamadola eZimbabwe.
Ngingavumelana lakho ukuthi ikhuphukile, singachiyana bikho ikuthi ikhuphuke ngokungakanani. Siyaye sibone ngathi nesidlulele ngesikhathini esidlulileyo uhulumende engani uyasihla.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele China zithi sezihlalela evalweni ezindlini njengabanye kulelo lizwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus ohlasele lelo lizwe.
Kuvaliwe, akulabantu omele baye emsebenzini, labantu omele baye esikolo kuze kufike umhla ka 17. Izikolo bemele zivule umhla ka 3, so kumele kuvule umhla ka 17. Asiyasiqiniseko sokuthi umhla ka 17 ziza khona ukuvulwa yini izikolo, kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi imali efunwa yimuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ikhuphuke isuka ku 3656 ngolwezi yaya ku 4188 ngenyanga edluleyo ngamadola eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi imali le ikhuphuke ngesilinganiso sokulichumi lane ekhulwini i-14.5%. Kodwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ngokubona kwayo imali le iqonge ngesilinganiso esedlula kakhulu esiqanjwe yiZimstats. Inhlanganiso le ithi ngenxa yokukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla, umndeni owodwa okwamanje udinga imali engafika kunkulungwane ezisitshiyagalombili 8,000 kusiya phezulu ukuze wenelise ukuthenga zonke indingeko zempilo ngenyanga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba.
Esikwaziyo thina ikuthi nje SDPDL ikhuphukile kumnyaka odlulileyo, ikhutshulwa ngendaba yokuthi imali esiyisebenzisayo ibikhanya nje idleka kumbe iswela indleko singathi nxa ikhangelane le mali eyangaphandle selizwe. Lokho esangenisa ke imali yethu le esithi ngama-RTGS kumbe amafoni, sibone intengo yezinto zikhuphuka nxa sesisebenzisa ke imali yakithi. Sibona ke njengoba ke imali yakithi ke iluza nasikelwa luhlonzi ngenyanga kumbe ngeziki sesibone ke ibhasikiti ke kumbe ngathi siyibhaskete kumbe imali okufanele iholwe ngabantu sesibone ke ikhuphuka. Kusiyaphela umnyaka ibiloku ikhuphuka sibili ayibambeki. Sikhangelele ukuthi njalo njengoba nje imali yethu leku iswela ke uhlonzi andine se-American dollar kumbe imali yamanye aphandle kwamazwe, singabona ke i-PDL kumbe i-property assessment ilokhe nje ikhuphuke siya phambili. So singavumelana lakho ukuthi ikhuphukile, singachiyana kikho ikuthi ikhuphuke ngokungakanani. Siyaye sibone ngathi nesidlulele ngesikhathini esidlulileyo uhulumende engani uyasihla. So ama-figures ke kumbe inombolo uhulumende lazozikhiphayo ingaba zingama-figures engasizoqiniso, kodwa ke kuyikuthi ngiqiniso ukuthi ke i-poverty line ke ikhuphukile.
Ngokubona kwenu ingaphi kathesi i-poverty datum line? Imuli elabantu abahlanu idinga malini ukuze iphile kuhle ngenyanga?
Kuloku phikiswana kodwa ke asithatheni phela inhlanganiso ezinjengabo Consumer Council. Kodwa amanye ama organization phela bathi u Consumer Council nxa ekhuluma ulama figures ke athize ine poverty datum line ke echiya ezinye izinto ngaphandle abangathi kumbe bangathi poverty line enabi khangelele ukudla kuphela ingachiya izinto njengabo futhi ichinga izinto ezinga njengabo izibhuku ichiye ngaphandle ibeka ke 5,000 a bond RTGS yiyo ke imali okufanele iholwe imuli elabantu abayisithupha imali ke yokudla kuphela singazalike i-school fees leminye okuthize njengoba ngisitsho nxa sigoqela ke konke iphakeme esibili ukuthi ifika kuma-7,000 to 8,000 imali engafunakala ngenyanga.
Lo mnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele China zithi sezizivalela ezindlini njengabaningi kulelo lizwe. Kukanti akusayiwa emsebenzini ezikolo ngitsho lasezitolo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus osubulele abantu abedlula ikhulu 106 njalo watshiya abazinkulungwane ezifika phose ezinhlanu 4,515 zigula. Lo mkhuhlane usumemetheke wayangena kwamanye amazwe okubangele ukuthi ilizwe le-China livale imingcele yalo njalo litshele uZulu ukuthi engaphumi-phumi ezindlini kumbe kubonakala emgwaqweni ihamba-hamba njengoba lo mkhuhlane umemetheka lula. Umkhuhlane we-coronavirus wandise ukuhlasela inyamazana kodwa usuhlasele abantu iningi lise-China. Uthelelwana ngesikhwehlelo, iziginqo kumbe umphefumulo. Lo mkhuhlane waqhamuka edolobheni le-Hunan kwele-China lapho okuthengiswa ngokungekho emthethweni inyama ezinanakazana ezifana labo malulwane, amaxoxo, amaqaqa, amagola, lama-camel okudliwa ngabaningi e-China. Kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ulakho ukumemetheka umhlaba wonke ngoba izizalwane ze-China zigcwele emazweni amaningi omhlaba jikelele kanye leseZimbabwe. Osehlaselwe ngumkhuhlane lo ubikwa ebonakala ngokuvuza amakhala, uqhuqho, ukutshaya likhanda lokoma umphimbo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe inkosazana Nomalanga Ndebele ohlala edolobheni leShanghai khonale kwele China ukuze sizwe ukuthi umomo unjani kulandela ukuqhamuka kwalomkhuhlane.
Isimo ngapha kasinanga kahle kodwa ngapha kungcono nxa sesilinganisa lezinye indawo. Ngapha abantu lokhe bekhona ukuyenza abafuna ukukwenza, ukuyavakavakasha phandle, ukuyathenga abafuna ukuthenga. Kwezindawo abasayenelisi ukwenza lokho. But into abasitshele yona yokuthi singahlangani sibe likumba. We should avoid being in groups. So because this thing is like person to person contact.
Usuke wambona yini umuntu ohlaselwe yivirus yona?
Ayi angazi, but from ama videos yes.
Manje nxa usithi wena litshona lizivalele kuthi ukuthi bathi kuzaze kube nini?
Abala siqiniseko ngoba sebemuva ama dates okuvula umsebenzi because vele abantu ade bevalile for i-Chinese New Year. So bekumele ukuthi abantu babeni emsebenzini nimhlaka 3. But kwamuva to a week later, sebemuvile futhi to another week. So asikwazi ukuthi kumbe bazamuva futhi kumbe kuyabe sokulungela ngaleso sikhathi kumele sibuyele.
Manje abaya ezikolo lemsebenzini ke?
Kuvaliwe, akula bantu okumele baye emsebenzini labantu okumele baye esikolo kuze kufike umhlaka 17 ngokwakhathesi. Izikolo bemele zivule umhlaka 3 kodwana so amalanga asemuziwe sekumele kuvule umhlaka 17. Asiya siqiniseko sokuthi umhlaka 17 zizakhona ukuvula yini ezikolo kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga.
Lo nkosazana Nomalanga Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele China Ubekhuluma icingweni lo Christa Gande we Studio 7 ekhona le kwele China.
Ningakutwa ludaba lokomale simo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni we Studio 7 kuze kuyafika ngolwesihlanu kusukela ngo past 7 kusiya ngo 8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhathile VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umnyaka esiwugqibileyo uphele kule themba lokuba lo esisibusungule oka 2020 uza kuba ngokukhumisana umlotha kumabandla ezombusazwe kulandela ukuvakatshela ilizwe kwalo owayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki. UChris Gande Studio 7 ukhulumele isikhulumeli sikaMnumzana Mbeki. UMnumzana, siyabulela Gebe ngeviki ezimbili ezedluleyo embuza ukuthi uMnumzana Mbeki ukhangelelwe nini ukuya njalo eZimbabwe. Kodwa wathi kumele athumele incwadi ye-email kuze kube lanamhla kakaphenduli. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande ukhulumele incwadi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Angriston Sibanda.
Ukukhulumisana kade kuyinto ekade sayikhalela sonke, kodwa-ke thina besivele silensolo yokuthi uMnumzana uMbeki uma esiza angabuthanisi abezombusazwe bodwa, avalele abamabandla phandle, avalele abenhlanganiso ezizimeleyo phandle. Siyaphika sebe siyaphinda khokhana kwenziwa ngo-2009 ukuthi kube yinkazatho yabapolitiki bephana nezikhundla kungelani le ndaba zokuthi ilizwe liyanga. Siyabona ukuthi umphumela walokho yikuthi sabuyela futhi kulokho esasikikho ngesikhiwa i-zero sum, azange sithole lutho thina abantu makhaza. So ke sifisa ukuthi ngabe kuyafakwa futhi umfutho ukhwezelwe ukuze indiza leyo ukukhulumisana ixhwathe. Kanti nxa ixhwatha njalo wonke umuntu abe khona, sonke sibe khona kulokho kukhuluma, ngoba ama-politician abaningi abasamelanga zifiso zabantu, sebemele izisu zabo. Kodwa sifuna ukuthi kube khona umuntu wonke kuleli dala nelisa ukuthi kumele izifiso zabantu makhaza, hatshi izisu zama-politician.
Kodwa abanye bathi kukhanya kulokudonselana kunhlanganiso ezijeneyo ezifana lezenkonzo lezinye ezinjalo okungabangela ukuthi kungabi lokukhulumisana okucacileyo. Ukubona njani wena khona
lokho kudonselana? Kubangelwa ngamaphoyo ngabazombusazwe, abantu abezamabandla abafundisa, abanye basezikhwameni zaleyi political party, abanye lawo bacatshangelwa ukuthi basezikhwameni zeyipho zaleya i-political party. Kodwa-ke eseyokuzayenza ukuthi abantu bakhulume sana ukuthi abantu bake bakhohlwe ngama-political parties, bake bacabange ukuthi bangamazimbabweni kuqala. Sonke nje singakhipha amabhatshi kube ngumbuthano wezizalwane zeZimbabwe. Ngikele sikhohlwe ngokuthi leyo gqokela ithi bhatshi, laleyo gqokela ithi bhatshi, sitalise khona phana ukuthi mina kanti vele kuyini okuyizinto okusibambanisayo kuqala nokumqoka okusenza sibe ngabantu, sibe yisizwe. Sitalise ukwakha sisukisela lapho kungela okugqoke amabhatshi e-party, ngoba the moment sitalise ukugqoka amabhatshi ama-party uzathola ukuthi labafundisi labo kulabanye ababe bephuwa imali ngeliyibandla, labanye labalulule kuthiwa ucathengele ukuthi baphuwa imali ngeliyibandla kungathenjwana. Kanti vele inkulumo nje zonke incwadi zaba khona kuvele kujwayelekile ukuthi kungathenjwana, kodwa uma ukukhulumisela kungaqala kuzatholakala ukuthi kukhona okukuningi okusibambanisayo kuloku sehlukanisayo.
Manje kwenziweni ukuze abantu babambisane badonse ndawonye njengoba bekhanya bele mbono ehlukeneyo?
Kuthatha ukuthi kube lo muntu okuthiwa ngufacilitator othembakalayo, kumbe uMbeki ma kuwukuthi abantu isadakhi iqinisile njalo la u-serious abize umhlangano, kubize umhlangano womuntu wonke, kungabuki kwamuntu wonke athi gwaqa njengasakwenza ngesikhathi sibumba i-constitution esaba lama stakeholder meeting. Kubuye abantu bezanu-PF, kubuye abantu makhaza, kubuye wonke umuntu abe khona. Siqalise ukukhulumisana ukuze kube le ndlela e-systematic ezayenza okwakuqala. Siqale ngokuthi kuyini okusibambanisayo njengabantu, kuyini njalo izinto ezisihlukuluzayo njengabantu. Singagqokanga mababhashi ezombusazwe. Singenza njalo uzathola ukuthi kuzaneliseke ukuthi kuqalise ukukhulumiswana, kuzabe kungekho lula lokuqala kodwa ungaphindwa kuphindwe abantu baza discard sizathola ukuthi siyananzela ukuthi sizananzelelana ukuthi loba ungwalakela ibanja kodwa ukakathekisa ilizwe lakho siqala kwenza njalo sizaqalisa ukuthiwa yikucathula bese into siqhubeka siyaphambili mbayimbayi kuzase kulunge kuphela.
Lo ke ngumnumzana Angiston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 esebhinga. Ngesikhangele eziphuma kwamanye amaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo namhlanje ekuseni. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uselobele umahluli umnumzana George Chiweshe incwadi embuza ngokuthi kungani watshengisa umkakhe uMary osesehlukana laye amaphepha esinqumo asithathayo sokuthi abantwana baye kuye uMary kodwa singakethulelwa umphakathi nomthethwandaba. Uthe unkosikazi wakhe wahle wavukela isikolo sabantu abakhe ukuthi ayebathatha esethwele isinqumo salo mthethwandaba sona singakethulwa. Owayengumholi wenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Lovemo Matombo, obhubhe ngomvulo eHarare eseleminyaka eyi-75, ukhangelelwe ukungcwatshwa namhla emathuneni ekhaya lakubo eNewengo, eMutasa, eManicaland. Likhumbule ukuthi siya live streamer uhlelo lwethu lolu kukhasi lethu leFacebook kuVOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe impiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mina ngiphuma endaweni yase Mathebeleni South endane yasemkhologi ngincube isifongo. Bengicela ukudlulisa kubaphathi like izinduna nakosobhukwe endaweni yakithi ngendaba yokuswelakala kwezulu kakhulukazi. Umbono wami bengibona ukuthi khona abantu basesindebeleni bayakwazi ukuthi noma basesikhalangeni kahle kahle bayakwazi ukuthi uma ngabe izulu likhwamile kwenziwani, like ukuphuma kuyoshiswa amathambo egangeni kwenziwe yonke into yesintu. Bengicela ukuthi abantu basesikhalangeni basesindebeleni Mathebeleni South bebeke ilanga lokuthi namhlanje asibekeni ilanga lokuthi namhlanje asambeni siyoshisa amathambo esigangeni kuzilwe nje kwenziwe isintu ukwenzela ukuthi ubudli kungabi khona emasimini lapho esilime khona noma silimile sikwazi ukuthola ukudla. Izinduna ngathi sezisebenzela uhulumende ngakho bahlezi belinde ukuthi uhulumende abatshele ukuthi bayenzeni kulokuthi bayenze into eyayisenziwa emandulo yokuthi basukume batshisa amathambo bayenze isintu izintombi ezingakathombi zihambe ziyoshamayile izulu likwazi ukunetha njengokuba kokusenziwa kudala. Khathesi sokulesimo sokuthi izulu malinetha liyamosha esizweni kumbe lishaya abantu lishaya izinkomo lenza yini okuyinto okumele ukuthi ngabe iyahlonishwa manje abasakwenza ngazi ukuthi kwenze njani ezinduneni zakithi kumbe abakwazi babiza abantu abadala bakhona babuza ukuthi kanti ngokusenziwa njani ekuqaleni. Sitshela abantu ukuthi hayi sicela namhlanje libeke usuku lokuzila silungise isizwe sakithi. Ngiyabonga yimuncube ovela endaweni yasemathebeleleni endaweni yasemkholoke. Ngiyabonga kakhulu.
Mina engikhulumayo ngingowise man wakwampofu ngisuka eLwagwelu. Isimo saseZimbabwe singesisi izinyembezi ngoba kwamanje ngiselizweni laseSouth Africa ngenxa yokuthi elizweni laseZimbabwe akusela kuthula, akusela kudla, akusela mpilo. So ngiyafisa ukuthi ngibuyele elizweni lakithi, kodwa ngiyabona ukuthi ngaze mbuyele ngiyaphila ngani, ngoba ngiyafika ngibe luhlupho futhi. Akula msebenzi, akula kudla, akulani. Ngihlala ngikhala ngikhala, inhliziyo yami ibuhlungu ngoba ngiyafisa ukubuyela elizweni lakithi. Kodwa into engikhathazayo ukuthi ngiyafika ngenzeni. Into engiyifisayo ngabe kuyavuma kwenze i-rerun, kuvotwe katsha, iZANU-PF liphume esikhundleni, mhlawumbe singathola ukuthula okuhle. Into eyinkinga yiZANU eyasihlukumezayo, lamanje siyahlukumezeka ngenxa yeZANU-PF. Sizazosiphumule nini ngeZANU-PF? Abamniki uChamisa akabuse, mhlawumbe singathola ukusutha eZimbabwe, mhlawumbe singathola ukuphila. Kunini sihlupheka? Ngomnangagwa Mgabe, yonke into yeZANU-PF nje iyahlukumeza ilizwe. Yimi uWiseman wakwaMpofu from eLwagwele.
Ngiyabonga msazi ngokuzinikeza leli thuba. Igama lami mina u-Emmanuel Banda lapha eGoli. Ngoba msakazi yajo ukuthi zakhe yabamba laba bantu abatshontsha umhlaba, banikezana ngehlobo ngehlobo lapho Grace Mgabe labanye abafika ikhulu ngo-2005. Kambe kungabe kubangwa yini ukuthi kuze kufike u-2020 umnyaka engaka abantu lokhu bengakabotshwa, bengakatshajwa, kungakaziwe ukuthi kwenzakalani ngabo? Hambe shuwe ilizwe elibizwa kuthiwe icala libole eZimbabwe, kuze kuthatha isikhathi esingaka abantu beze befe bephela omgabe nampa bayafa, labanye babo balokho besifa kancane kancane. Minister of Housing lo owaze washona 32.4 billion khona la ngama-90s, namanje abantu bakhona kekhoboshwayo. Kathi kahle kahle kudlalwa ngabantu noma kwenziwa into yeqiniso khonapho kuyi-dispensation leyo? Yena umnangagwa kungani engakabotshwa lamanje ngokubulala kwenza abantu nge-ground? Bona laba esibabona ephalamende labonduna abafungayo ukuthi bangabulala umuntu phambi kwekhamera, kungani lokho bengakabotshwa lamanje? Ake lisicaciseke khonapho ukuthi kathi yindaba kudlalwa ngabantu kangaka kulelo lizwe leZimbabwe. Siyabonga msakazi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenela ukusithumela amazwi enu ngoWhatsApp +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Caroline Cox, olilunga le-British House of Lords, uthi wazibonela ngawakhe okwalandela ukubulawa kwabantu e-Abay e-Sudan ngeviki edluleyo, njalo uzakhweza lolu daba ephalamende eBrithani ukuthi lucwayisiswe. Umanyano United Nations uthi abantu be-Darfur abazinkulungwane ezilitshumi lanye sebebalekele udlakela e-West Darfur State kuyonale inyanga kulandela ukungezwani phakathi kwama-Arabs labansundu okuqhamuke e-El Geneina ngenyanga edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika, siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe. Sicubungula udaba lwe-impeachment kanye lokhetho oluzayo.
Ubufakazi uhlupho lapho olukhona ukuthi ubufakazi lobunqa bulethwa, ngibona ingathi kusasele izinto eziningi ezihlotayo ezenza ukuthi ngabe ubufakazi lobu buyaqina. Kodwa-ke kathesi asibo bufakazi kahle kahle esingathi ubufakazi obuqinileyo, kakhulu singathi ubufakazi labo singabubeka sithi i-criticism ezivela kuma-opposition. So khonkwana kwesinye isikhathi nxa ungakukhangela ngoluhlu lomthetho uphendula ukhangela njalo ngoluhlu lwesipolitiki kuba lomehluko. Nga ukhangela ngoluhlu lwesipolitiki sekusuka lendlela eziningi abasebengazisebenzisa ukuqasha noma mhlawumbe ukuvika ukuthaya indiva leyo nto eyenzakalayo. Kodwa ke xa sesikhangela umthetho wawona uTrump akula muntu ongakwaziyo, bayakwazi ukuthi wawona into ayengafanele ukuthi ngabe wayeyenza lokhana nxa kulandelwa isisekelo sombuso waseAmerika esiyiso abasebenza abasibala nsuku zonke. Kodwa ke nxa sesikhangela bedikisa ngabo politically bayamsekela ngenxa yokuthi bona bayazi ukuthi nxa kungajika kube ngaleyo ndlela kusuzohambe kahle.
Sesikhangela ukhetho oluzayo la malunga ebandla lama-Democrats akhangelele ukuthi angancintisa kumbe umnumzana Joe Biden kumbe umnumzana Bernie Sanders nxa sebeqondane laye uMongameli Trump kozala nkomoni.
Kungabe kuhle mhlawumbe nxa ukuthi baye badinga abanye abantu abatsha mhlawumbe noma abasesebe abasathisa kwezepolitiki okufana mhlawumbe lendlela u-Obama angena ngakhona. Kodwa ke labo o-Joe Biden isibala lalomunye ubaba lo ngabantu asekebe babekhona laphana behluleka. So ayikho into ezatshintsha. Mina nje nxa kusaseyibo bona laba abayibo ama-friend runners abazabe begijima phambili against u-Donald Trump, ngibona engathi u-Trump still uzaqhubekela phambili uzabanqoba kakhulu. Kathesi ke uzabanqoba more than indlela anqoba ngayo u-Hillary Clinton.
Balutshana babevele bekholwa ukuthi enganqoba unkosikazi Hillary Clinton. Inhlelo zakhe ziyaphumelela, kuyini ngaye abantu abangabe bekuthanda?
Akakhulu abantu into engibona ngathi esisenza ukuthi abantu bengathi abe-America sebengathi bayamthanda u-Trump kungenxa yokuthi since sekulokhu wangena umnotho wase-America ukhanya uyandlondlobala ukwedlula isikhathi sangemuva. Ubudlelwane bakhe lelizwe elifana le-Middle East elifana le-Israel konkwana lakhona kuyamakhela isithunzi ukuthi aqhubekele phambili engumuntu othandwayo. Kodwa-ke nxa ungakhangela kakhulu laba abanye abangathi bayaluza ama-elections ngabantu ababeke ukuthi baye babeka inkulumo against abantu base-Israel okuyiyo eyinto engathi ingumgogodla kakhulu kwezepolitiki yase-America. So konkwana ngibona ngathi ilapho afike khona wakuthaya khona esikhonkosini wabona ukuthi wakufunda ukuthi lapha nxa ngingenza kanje ngingaqinisa umnotho kwele-Melika ngiphinde njalo ngiqinise nginikeze ama-Jewish people i-assurance ngoba kuyibo njalo abaphethe ezomnotho kakhulu elizweni lase-America. Kuzakwenza ukuthi bamthande, kuzamenza njalo lokuthi uZulu wase-America ube neqiniso kuye ukuthi lo nguye umuntu ongasikhokhela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngezinye indlela singathi ngumuntu okwaziyo ukuthi abuse njani ukuze abe losekelo.
UDonald Trump into eqakathekileyo fakathi singayikhohlwa ngeyokuthi ungenile kwezepolitiki kodwa lwana umuntu lona waqala wabe ngosomabhizinisi. Waba ngosomabhizinisi owadlula kumasitejizi amaningi okwamenza waba nokukhalipha okukhulu kakhulu. Ukufunda nje umuntu ngokwazi ukuthi umuntu kuthiwona. So konkwana kwamenza ukuthi akhaliphe kakhulu njalo abekwazi ukuthi into ayidingayo noma into efunakalayo ukuthi ayenze ukuze abe ngumuntu okhethwa zinhliziyo zabantu. Wakufunda ukubona ukuthi lokhu lalokhana lokhona yikho kungamenza ukuthi abe ngumuntu ophuma phambili. So kwaba yinto emqoka kakhulu kuye njalo abantu ama-advisors yakhe ngabantu abakhaliphileyo abakwaziyo ukuthi psychologically abantu ungababhitha ngayiphi indlela. So iqembu lakhe asebenzisana lalo nxa lingakhangela i-cream yonke lale phezulu khonaphana we-executive committee yakhe ngabantu abakhaliphileyo abayibo bamncedisayo. Kodwa-ke kakhulu yena nxa sesikhuluma kakhulu yena ngumuntu okhaliphileyo njalo ngumuntu okwazi ukuthi abone ukuthi abantu bafunayo.
Lo ngumnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yebo ke sithanda ukubonga laba abasandela ku Kesi ku Kasethu le Facebook, laba sifingelela u Lawrence Moyo, uLindsay Hamon, uGodfrey Matutu, uThembani Jiyane uthi kulonyaka kunzima emasimini akulalutho. Usibusiso Ndlovu uthi linjani msakazi, yalibulala ilizwe lakithi izana uPF kodwa namanje besifuna izikhundla. Siyabonga uAkakhumbuncube usonke Khumalo lo Thandiwe Gumboli qhubekeke lisixhasa sihlanganeni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Oliver Lelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC njalo lingakhohlwa ukuthi silalo njalo uhlelo lethu olulandelayo ntambama njengesikhathi sonke.